So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingapi ize yatholakala izolo ilamanxeba okuthaywa edolobheni leBindura.
Amapolisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukuba repa.
Umthethwandaba we High Court uthi ukuntshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amanye amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7.
Kheli yabatsha bebandla le MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingapi ize yatholakala izolo ilamanxeba okuthaywa edolobheni leBindura. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba banyamalale ngolwesithathu ngemva kokutshengisela eHarare ngolwesithathu. Enye inkokheli yaleli bandla ebalisa uMnumzana Mfundo Mlilo itshele iStudio 7 ukuthi mpela abathathu laba batholakele njalo balamanxeba ayisabekayo. Umlilo uthe bayabasa esibhedlela ukuthi bayekwelatshwa amanxeba abo. Bengakatholakali, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla leMDC Alliance, unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Njengogatsha labomama kuMDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe youth assembly eMDC Alliance abathethwe ngamapolisa ku roadblock e show grounds. Amapolisa alokhu jinja ama statements bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapoliseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama messages, bafakele i-leadership eMDC Alliance ama messages ukuthi base Harare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma police stations wonke, ama lawyers awezi iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona abalakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapolisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukuba repa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxaso olungaka siyalwamukela.
Lo ke ngunkosikazi Barbara Danyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lobesifazane ebandleni leMDC Alliance, ubexoxa leStudio 7 eseBhilitane. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ulandule ukuthi abathathu laba basezandleni zamapholisa. Umthe umthethwandaba we-High Court uthi ukutshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kusinquma asethule izolo umahluli waleli dale uJustice Happias Joe uthe inyathelo leli lephula isisekelo sombuso welizwe esipha uZulu amalungelo okuba lempahla ama-property rights ngesiNgisi. Inkampani yabadweba inhlelo zezakhiwo iStone Beetle Studio yiyo eyakhweza lolu daba enkantolo isithi yalahlekelwa imali engange $142,000 iyayigcinwe eCapes Bank ngoba leli bhanga lantshintsha imali abangama-RTGS lisebenzisa i-exchange rate eyayibekwe nguhulumende e-1:1. Esipha isinqumo sakhe uJustice Joe uthe le yinto engelangqondo ephula isisekelo sombuso njalo engamelanga ivunyelwe. Ngokunjalo uJoe uthe ibhanga leCapes kumele libuyisele imali yalinkampani ingamadola eMelika. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo lesi silakho ukubangela ukuthi abantu abaningi abalahlekelwa imali yabo ngendlela efanayo labo baye emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo. Isinqumo lesi siyasitshengisa ukuthi ama exchange rate regulations lokungama statutory instruments okusetshenziswa ngohulumende ukuthi bafake imithetho engxenye akukho emthethweni kumbe bakusebenzisa ngendlela engayisiyo ngoba isinqumo lesi sisobala ukuthi owenzakala ukuthi abantu sekumele bebhadalwe ngamazim dollars bona bathathe izimali ngama US dollars kuyinto engayisikho emthethweni.
Silakho yini ukubona abantu abanengi abadlelwa izimali sebesiya labo emthethwandaba besiyadinga ukuhlawulwa?
Yikho sibili ukuthi abantu abaningi bazaya emthethwandaba befuna ukuthi bahlawulwe ikakhulu labo ababenza ibhizinesi labo ngama-US dollars ngoba siyakhumbula ukuthi ngenyanga ezimbili ezintathu ezedluleyo i-Supreme Court ibethe okusemthethweni usebenzise i-exchange rate e-1:1 okwenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe izimali zabo ikakhulu ababesenza i-business ngama-US dollars. So ngibona njengani isinqumo lesi siza banika idlabuzane elokuthi bahambe emthethwandaba ukuyolanda izimali zabo ngoba bebenzi i-loss enkulu kakhulu nge-Supreme Court ruling le eyayikhona umnyaka uqalisa.
Uhulumende ubona lumphatha njani lolu daba?
Isinqumo lesi asimphathi kahle uhulumende njalo angiboni ekwamukela ngezandla zombili ngoba kuzatsho ukuthi uhulumende uzamele abadale izimali eziningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi uhulumende is the biggest debtor. Uhulumende nguye olezikweredi eziningi kakhulu uwedlula abanye bonke. So ngibona njengani khathesi uhulumende usebunzimeni nxa kuyikuthi isinqumo lesi sizaqhubeka siyiso esikhona ngoba uyabe sekusitsho ukuthi kumele adinge ama-US dollars abhadale izimali ezabantu abaningi kungaba ngama-councils abantu makhaza abezesa abezinwa lokunye ama-parastatals esikwazi ukuthi uhulumende ulezikwelede khona.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe ongumakhelwane bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi selupane eMathebeleland North utshele usithandekile mhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo sivele zibhekane lendlala.
Kakhulu besixoxa kona abanye ogogo bekhuluma bendanda bethi nje akuzwe kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda ona lanje kuvaliwe kukho indawo. Abantwana bebethola ngapha amaphilisi soka basatholi ngitsho iphilisi nokudla bebethinyeza bevela khona ngali bezokudla badala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yathesi. Ngikhuluma nje ubuhlungu uyabona ukuthi kunokuhawula ukuthileke kodwa bayakhala badala kuthi nayi kukhona vile impilo ziyaseveka kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abaseseyenzile ngoba kathi sikhanye ukuthi inyanga sezingaki sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana. Ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi badle imingida besebhoda siyathengisayo kwampani emangweni wethu onjengabo-Saint-Luke labo-Kenmore ezitholele imali ukuthi abanye abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo. Manje kathesi uyithengise ngaphi? Ubuhlungu kakhulu konokho kwethu. Ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usitshenzise abantu bezitholele kumbe babanike impuphu sizwa kuyaba le ndawo nendawo bezinceda somabhizinisi lapho kwakukho kwinto enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya kuyikuthi bengafika lakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lomuntu kuba nzima ngoba uyabe usungezelele. Ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi ungavele niyasijayela ukuthi abanye vele bade ibhodo iyabe sikhulile injalo. Ubunzima obunye bukhona abantwaneni.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajuwe kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe kuqinisa izijeziso kumbe imilayo yokuvulwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha i-freedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapho esesiya khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okutsho ukubana abantu badla abakusebenzayo ngisuku ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba, so kufuze bevulelwe beyesebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona Shoko, lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumente layo umongameli azame ukuhamba phakathi lo phakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlana umumatheke kufikela ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry formal njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 lesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Council uphe uncedo lwempahla yokuzivikela kwezempilakahle ezibhedlela lamakilinika esigabeni seMatabeleland. Iphephandaba leHerald lithi esinye sakhamuzi seHarare uNyaradzai Wisdom Maziwanza ubotshwe ngemva kokuzenza ipolisa elenza umsebenzi wokuvalela abantu ezindlini wathathela omunye usomabhizimusi wayesemoteni yakhe imali engamadola azinkulungwane ezifika phose amachumi ayisithupha i-$60,000. UMaziwanza uzinikele emapholiseni. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Iphiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Vingelela kuStudio 7 idlala bantu idlala yezala uzuli corona singakayiboni. Ufundisa ngayo sikafundisa ngayo. Hleli nje izindlela ngendlala. Sifile bantu. Nesemaphandleni ke sethu. Umende bani yasizwela kwelesinika inkundla. Ukudla sedubeka.
Salbonani Studio 7 thanda kubonga umsebenzi womhleli senzila wona njalo njalo. Ya ntanda ukuviza lokhu ngibe lokukhathazeka kakhulu nxa kade ndlalele umama kodwa ngamahlangu evalisa ngocuku olwenziwa ngamapholisa kumnyaka ophelewe lalonyaka kubodadewethu labo Mampofu. Kuyandihlukuluza ukuthi kathi sile uhulumende eselebrator Unity Day sizokuba labadala abanjengabo baba uKen Matema abakugovernment labo baba uMohande uVice President ovela abavela emhlubulweni wakukhona ngapho kobulawayo, kodwa bathini nxa bekugovernment bangikhona behlezi beyicabinet umhlubulo wakubo uphathwa njalo bona bakubona njani bakhuluma besithini? Kanti ke silabanye njalo futhi abayiziphatha amandla kulo ibandla elibusayo. Bathini ngomhlubulo wakibo bayakholisa yini? I-unity yangkhona isebenza nxa kunjani, nxa kuhle kubandlululwa abantu bazoba bandlululwe ngomhlobo yabo ukuthi ngoba ngamaNdebele sebetshawa benjalo bengenzwa i-kangaroo court kanti khona kulamakhota khona lapha eZimbabwe. So sicela ukuthi badala kukhona beni lapho kusincedise kungabi khona nje kuphela lithula umhlubulo wakini uhlukuluzwa njalo singazathi singama-foreigner khona kuli lizwe lakithi. Ngiyabonga.
Linjani baba Chris Gandhi? Ngingumama ngiwusindlimanza ngiseCholotsho. Okay, isithina siseproblem ngapha abantu abethu grade 7 form 4 lokho kwavala isikolo kulanye iplan isilayo abantwana. So ngithe ngidlalela inews lapha ngomlaleli weStudio 7 ngezwa kuthiwa kuloku funda thizo kwenziwa abantwana abo-form 4 abazabhala ngoJuni labanye nje labo grade 7, but abethu abantwana sikabi lalo lolo hlelo. Singabantu nje bahlezi abantwana ezindlini bavuka besiya kukhamanzi emakhaya sihlezi nje asilayo inye iplani abantwabethu bazabakuthiokusokubhala bapho ngokuphuma nje beminyama benjalo. Siyacela lolu ncedo ukuthi kahle lusifinyelele ngapha kithi Echolotsho. Asilanto esilayo singabantu nje abahlezi abantwana ekhaya sibe ngabantwana nje ukuvuka bedlala intshoro. Siyacela lolu hlelo nxa lukhona namagubusi angikhona lisincedise kathi kusifinyelele ngapha. ngingumama ohlala eChuluki la. Ucela sizulwini ngiphiwe inamba zonjonalo ezothi ngikhulumelane. Kodwa mina ngingumlaleli we-Studio 7 kakhulu. Ukuze ngizwe ngicomplaine ngale ndaba ikuthi ngizwile ukuthi kulabanye abantwana abancane abaloncedo lokufunda abazabhala ngoJuni oform 4 laboGrade 7. Kodwa bethu babalala uncedo lokhu. Sikhathana kumbe bakhathana kumbe asinakekelwa mba sizwakali angikwazi. So sicela sizulwini baba.
Livo kanjani basakazi beStudio 7 lonke lozulu wonke ongaphandle kwelizwe lokhona phakathi kwelizwe leZimbabwe. Ngilokudana kakhulu ngalawa omama abagoqela uJona mama babathethe eHarare ngokutothe abathe bakwenza. Lanxa kungathiwa khona yisikhathi se-lockdown benze okungamelanga kwenzakala phela umthetho wandaba ukhona omele babanjwe babotshwe bayekhoko bathonisiswe. Right, why bengazibabonakali? Amapolisa wenza bethi kabakwazi kuyini amapolisa wona ekhona elizweni. Kwenza le nto elizweni abantu bantshontshe bona bekhona kusho phela umsebenzi wabo ngowani? Sele army silapholisa kulabo abantu abafika bethatha abantu abamele begcinwe yibo elizweni. They're useless umsebenzi wabo ngowani? Kumele laye kanye ngokwakukhuluma endahle uphokethe amapolisa kanti why abantu betshintsha likhona emele kuripoti lethi ubamba abantu elizweni leli. So kusho ukuthi it's useless. Why are they being paid? Why are we contributing imali yokuthenga iuniform bekugqokiwa just ukuthi behamba besitshela abantu ngayo bebethatha abantu banyamanza bethi khona abantu batshintshe batshintshe ngubani? They know where the people are. And kunje vele nxa kuyinto othi ayazakala uhulumende umele ahlupha kuthiwa khona omama kumele bahloniphe. Kanti ezi zithiwa Mother's Day kanti esikhathesi kuyama gender based violence alekhulunywa ngawo uhulumende la likhona is upholding ukuhlonitshwa kwabomama. Kungaphi khona kungamama umuntu angumama we know all the time they must be with his wife, they must wear they'll be bathing begeza. Lapha bakhona bangaphi kathesi? Begcine ngobani lapha bakhona? For what reason anyway?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus okubangele ezinye izigaba zemelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa mihlangano yamarali evame kuba khona ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Umehluko uzoba khona one, okumele sinanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu makuthi igcikwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha amachance nabantu banga. So into okumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcikwane leli seliyunder control njalo lokuthi ma bengaya ugathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekukhankaseni kumakampeni lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump, I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandaba la i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena-social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi abantu bengabe sirali ubone behamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo nalo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angcobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidula unyawo kuma briefing akhe la kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni ngoba I think abantu bazoluza itrust le hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo ukuthi a-address abantu nsuku zonke kuma briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akashow i-leadership, okwakhe nje ublame abanye, ublame even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona. So angiboni ukuthi uinstilla i-confidence ebantwini ukuthi bamthembe come November.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia. Mabagiti, it's not an easy road. Would you Banton? Singa kakibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba.
Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kambe umongameli Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.